siza nanzelela ukuthi thina njengamaZimbabweans esiphila ngokuzisebenza, impahla eziningi esizithengisa lapha siyazithenga nge-cross border trading. I-lockdown ibisiphilise abantu ngendlela enzima kumangalisayo kungakhulumekiyo. Kungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke, sikwanise ukungena siyathenga esikuswela okungatholakaliyo ngapha.
Yebo, lithi imingcele kayivulwe, kodwa kukhona yini elingakukhuthaza njengenhlanganiso okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki kalula?
IZimbabwe layo nxa ivula siyakhuthaza ke ukuthi iqhubekele phambili iphakamisa kakhulu amacebo wonke awukuthi sivikele leli gcikwane, ikakhulu khonokho besivele sikwenza nje ama-temperature checks, ukugqoka ama-masks kanye lama-sanitizing processes. Siyaqakathekisa ukuthi lokho kuqhubeke kusenziwa lanxa amabhodi evula ukwenzela ukuthi igcikwane leli nxa lisiba khona kumbe limemethekiswa ngolalo sikwanise ukuthi silibandezele phansi lingachelileyo khatshana. Bese ngingezelela ke kankomo ukuthi ukutholakala kwe-COVID-19 clearance certificate le ekhulunywayo siyiloyisa kakhulu njengabaphila ngokusebenza ukuthi kayibekwe intengo yakhona ibe ngeza kweneliswa ngabantu abaningi. Sizwe lapha sokukhulunywa ngama-charges afika kubo $60. I-$60 imali eningi kakhulu engeneliswa ngabantu abaningi. I-$60 singayikhangela uzathola ukuthi phose ingumholo wenyanga ezimbili zomuntu sebenza kumbe ngithi wona ama-civil servants, ingumholo wenyanga ezimbili. Kungakho ke sithi hayi siloyisa ukuthi bakithi uhulumende akakacabange kuhlakhangela intengo zonezi ezokuthi abantu nxa besiyakwenza i-COVID-19 testing intengo zakhona zibe ngezi zakweneliswa ngabantu abaningi.